Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 22 Mabasa 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zebhinga emangweni wedinde zidlela evalweni ngoba zilakho ukususwa ngasiphi isikhathi emizini yazo nguhulumende osenikeze imvumo abakwele China ukuthi bembe amalahla.
So abantu nje bamangala, izakhamizi zamangala ngokubona yeso kugcwele ama China, ama China sefaka amatende.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zibhekane lengxaki yokuvuselela ama passport ngoba kutholakala abiza amadola emelika angamakhulu amathathu, $318 kuphela, okuyimali ephezulu kakhulu kulabo abaleholo eliphansi.
Kuzizalwane zaseZimbabwe into ehlupha kakhulu yindaba yama passport ngoba siyakhumbula ukuthi ngo 2010 i-office ka Register General yabuya eSouth Africa ikuzothathisa abantu ama passport. Ama passport lawo asephelelwe impilo yawo.
Lanxa abantu bebhinga South bebekhangelele ukuchaya inala lonyaka, inyamazana zendle sezibaqedele izilimo emasimini.
Lovu inyamazana ezinjengabundwangu, inyati, yonke amawada yakala nje phose, yonke ibhinga bekala ngezinyamazana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Izakhamizi zebhinga emangweni wedinde zidlela evalweni ngoba zilakho ukususwa ngasiphi isikhathi emzini yazo nguhulumende osenikeze imvumo abakwele China ukuthi bembe amalahla. Izakhamizi zethesa inkokheli yomdabu icala lokwamukela isivalamlomo kuma China ukuze izakhamizi zisuke emizini yazo lapho osokwangcwatshwa khona izihlobo labangane. Sixoxelo wake wamela isigaba seBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dube Kosibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
So uhulumende lo kanakakeli abantu, so yikho okwenzakale eDinde okufana nalokhuyana okwenzakala eChilonga okokuthi umnankagwa unike amaChina imvumo yokuthi begebha amalahle endaweni yaseDinde. Now ekwenzile lokho kazange eqale eke bone ukuthi ku ground bona abantu bathini. So abantu nje bamangala, izakhamizi zamangala ngokubona yeso kugcwele amaChina, amaChina sefaka amatende kuleyo ndawo bengabantu abathi sebesebenza bona abantu la kungazange beke bekhulunyisane labo. So abantu okwaqala okwaba khona yikwesaba ukuthi pho manje nxa sokusenzakala lokhu thina siza kuya nga njalo ukuthi lokhu esikwa kileyo khathesi lalapha esitezi khona nxa kuyikuthi sesisuswa lapha siyasuswa bese siyafakwa ngapi njalo bese sikhompasethwa ngani, kuphathwa njani, uhulumende kazange ekhulumisane labantu. So yikho okwenzakala eDinde.
Kuke kwabotshwa omunye khonale eDinde, ungasitshela ukuthi kuhambe njani ukuthi azabotshwe njalo ungaphi yena lo obebotshiwe?
Okwenzakeleyo obotshiweyo uNever Chuma yisakhamuzi saseDinde. Unever Chuma ngomunye walabo abantu abangabakhokheli ngaphakathina kweDinde akade bebuthanisa abantu ukuthi khona bebonisane labantu ukuthi kambe amalungelo abo anganyathezelwa nje kube kuphele kunjalo kungabi lalutho. Wasebotshwa ke ngemva kokubana amaChina lawa ehambe a-reporter emapholiseni. Uthebotshiwe wangena edale uhlawuliswa ibheli ye 10,000 Zimbabwean dollars. Ngakho ke khathesi ngumuntu ophandle kwejele, ngumuntu oyabe ehambe siya-reporter emapholiseni emelele ukuthi icala lakhe liyengena e-court.
Ungasitshela ukuthi manje libona ngani bazenelisa yini ama China onala ukuthi basungule ama business abo abafuna kwasungula khonapho.
Akwenzakala Chris laphana ukuthi ama China lawa nxa kuyokuthi efuna ukuthi egebhe lapha lo hulumende wabo labangane babo abezana uPF kufuze ukuthi bayehle bebuye ku ground bese ehlalisana phansi labantu. Imbuzo yonke abantu abalayo iphendulwe. Ukwesaba konke abantu abalakho buqedwe. Okwakuqala njengoba ngichilo, indawo leyana indawo abantu abahlala kiyo kusukusela kudala kulamangcwaba abo khokho wabo baza waphatha njani. Indawo leyana abantu bebehlala kwampana bevile beziphilisa. Nxa beyasuswa laphana basuswa laphana befakwa ngapi. Nxa beyafakwa lapha beyafakwa khona bona bazazuzani kulokho okuyabe kubasuse ngaphakathi na kwendawo yabo. Ngokubona kwami izakhamizi zedinde ngendlela zona ezibika ngayo zizimisele ukuthi kungangcono zife nxa kufiwa ngenxa yokuthi zona zithi azisoze zaphoke kusuka ngaphandle kokubana izikhalazo zabo zinanzelelwe ngohulumende. So ngokubona kwami amaChina lawana azasebenza kuphela laphana nxa kuyikuthi uhulumende ebuye kuground wazokhulumisana nabantu lobukhokheli babantu. Hayi lokho akade kwenza ukuthi uyahamba elethe amapolisa elethe amaminista ezama ukuthenga izinduna ukuthi khona izinduna zethusele abantu ngaleyo ndlela amboni mina ukuthi amaChina angaphetha esegeba kwampana.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngowake wamela isigaba seBinga North edale lePhalamende ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekwobulawayo. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ligciwane lecoronavirus odabuka esigabeni seMashonaland East, lokhu kuphume kumanani ayethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abedlula ikhulu 108 ababanjwe igciwane lecoronavirus, iningi labo kungabesigaba seManicaland abangamachumi ayisikhombisa lasikhombisa 77. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,402 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo, okwenze inani laphosa lafika kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 295,631. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa libhekane lengxaki yokulungisisa incwadi zokuhambisa ama-passport, ngoba kutholakala lezo ezibiza amadola eMelika angamakhulu amathathu $318 kuphela, okuyimali ephezulu kakhulu kulabo abaleholo eliphansi. Lokhu kutsho ukuthi umndeni wabantu abane udinga imali edlula inkulungwane zamarands alichumi layisichiyagalombili 18,000 rands ukuthi bathole lezincwadi. Uhulumende weZimbabwe ubikwa esithi lezo ezibiza amadola angamachumi ayisithupha $60 le-$200 azikalungisiswa. Lokhu kwenzakala ama passports atholwa ngabaningi eSouth Africa ngomnyaka ka-2010 kulungiselelwa incwadi zokusebenza kumbe ukufunda kulelo lizwe ngokusemthethweni ezama special permits zizakuma ukusebenza ekupheleni kwawonalo umnyaka. Kudingeka ukuthi umuntu abe le passport esebenzayo ukuze athole lincwadi. Umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. UMabena uthi basakhulumisana lohulumende weSouth Africa ngokuthi incwadi lezi zizalungiswa futhi yini. UMabena utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi okudanisayo ukuthi eHarare zilungiswa ngoluhlu lwe-alphabet yamabizo okubangela ukuthi abantu bemelele isikhathi eside.
kuzizalwane zaseZimbabwe into ehlupha kakhulu indaba yamapassport ngoba siyakhumbula ukuthi ngo-2010 i-office ka-Register General yabuya eSouth Africa ukuzothathisa abantu amapassport. Amapassport lawo asephelelwe yimpilo yawo kumba aphela lonyaka langomnyaka ozayo. Yikho ke abantu abaningi balungiselela ukuvuselela amapassport. Uhlupho olukhona yintengo yamapassport kumba incwadi zokuhambisa ekhaya ngoba sibonile kuke kwakhitshwa umbiko wokuthi imali yamapassport isikhwelile. Yikho ke ukuhlupha abantu abaningi ukuthi imali leyo kabalayo. Khathesi bathatha amapassport awe $318 bathi basalinde ukuthi kugazethwe ama-prizes lawa amatsha afakwayo. Yikho lokho sixoxisana le embassy yeZimbabwe le-consulate ukuthi kanti kuhamba njani ngoba abantu bathwele nzima uku-apply. Izolo basitshele ukuthi ayarare ama-passport seku-applywa ngamalanga uhamba alphabetically ukuthi nxa kungungqabutho u-N ulelanga langkhona abaphiwa khona ku-applya, nxa ibizo lakho oqala ngo-S kulelanga langkhona abantu abaphiwa ku-applya. Kanti ke konke lokho kwenziwa ukuthi ama-permit abantu abatholayo aya expire kumbe ayaphela 31 December 2021. Yikho ke abantu bahlala amaphaphu aphezulu ukuthi kambe ama-permit la azavuselelwa mba sozavuselela. Yikho ke sisakhulumisana lo hulumeni we-South Africa ukuthi bavuselele, sithemba bazokwenza umbiko ukuthi kuzahamba njani njengoba sesisondela ukuthi kuyephela lawa ma-permit. Siyabonga.
Okuyikho elikutshelwa nguhulumende weZimbabwe kuyini khona ngapho kwele South Africa, njalo uhlupho lolu lungabe luthinta abantu abangaki?
I-office lika Register General bathi bona umuntu elebizo eliqala ngu-A kusiya ku-F bazancedwa kungemande, bese kuthola ibizo eliqala ngo-G kusiya ku-L bazoncedwa ngolwesibili, kuthi laba balamabizo aqala ngo-M bazoncedwa ngolesithathu, kuthi laba balebizo eliqala ngo-N kusiya ku-S bazancedwa nge-Thursday, kuthi laba balamabizo aqala ngo-T kusiya ku-Z bazancedwa kungolwesihlanu. So ke yiwo umbiko esiwuthole e-ofisini le-consulate bethi lawo bawuthatha e-ofisini ka-Register General e-Harare. Kodwa ke kuyasikhathaza kakhulu ukuthi uhulumeni ukhanya ngani yinto ayichaya indiva kumbe osefuna ukwenza imali ngabantu abarenewa ama-passport, ngoba khatheso kukhona bathi ama-passport awe $318 yiwo a-applylwayo. Abantu abaningi esibaziyo basebenza imisebenzi engela mali, basebenza ema-kitchen, basebenza ama-construction, gabalayo leyo mali. Uzathola ukuthi mhlawumbe imuli labantu abangu-4 abafuna ukuvusela ama-passport. So nxa usithi abantu babhadala i-passport eyodwa $318 bengu-4 yimali eningi kakhulu, izalwane eziningi ezeZimbabwe ezingelayo leyo mali. Yikho sithi thina abantu kabavunyelwe ukuthatha ama-passport awe $60 leyo imali uhulumeni ayifakileyo, kodwa lokhu besithi bona kakukagazethwa ukwenza ukuthi abantu ba-apply. Sithi thina uhulumeni kagazete loleli viki abantu bathole banelise ukuthi ba-applyle ama-passport ngemali abalayo abayenelisayo imali eyi-$60 per passport. Siyabonga.
Lo bekungumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa icingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Lanxa abantu besigaba seBinga South bebekhangelele ukutshaya inala lonyaka, inyamazana zendle zibikwa sezibaqedele izilimo emasimini. Inyamazana lezi zigoqela indwangu, indlovu lezinye ezijiyeneyo, njalo ezinye zazo zibikwa ziyingozi enkulu ebantwini. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lommeli walesi sigaba edalele ephalamende umnumzana Joel Gabuza ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Lonyaka mnumzana uNkulunkulu uko wasizwa wasinika izulu eliningi abantu baba lesivuno esihle kabi kakhulu abantu abalima izilimo ezinjengabomumbu esidakini batholile sibili ukudla ungathi kungcono yebo kambi kulabo kade belima inhlanyelo ezincane ezinjengamabele belima amahlabathini akuke kuba lomonakalo izilimo zabazikhulakule kusekuthi uNkulunkulu esesinike kanje kanjalo sesile challenge sesilodubo lokuthi uNkulunkulu laye uhlwa vulela futhi izinto ezinjengendlovu inyamazana ezinjengabondwangu inyati yonke amawada ayakala nje bhosi yonke imbinga bekala ngezinyamazana abantu bayadlelwa izilimo zabo abaningi sebelala emasimini bezama ukuthi belinde kodwa-ke phela inyamazana enjengendlovu akungeke wayilinda so sesisabele ukuthi kungaba lo monakalo abantu bengabulawa ngoba abantu sebezama nje ukuthi bekhiphe lokho sekukade ngathi kuyavutwa nje ukuthi bekuse ezipaleni bekusemakhaya so ludubo olukhulu sesisabela ukuthi abantu abaningi ungaqhubeka kunje izilimo kade bezitholile kuzaba lendlala enkulu kakhulu ebhinga ngoba abantu abaningi bazalahlekelwa ikudla kwabo so kuyasidanisa kuyasididanisa ingqondo sakwazi ukuthi senzeni njengabantu ngoba ngendlela inyamazana ezingene ngayo ngingabhode emankenkenke kariyangwi konke emunde kusiyafika kubosaba elubanda ethinde elubimbi konke baqala ngezinyamazana
abezendle bona bathini
silamadoda ecampfire ebona ngezinyamazana abasegasilini bayake besincedise kumalanga adlulileyo kodwa kade singendlela lomnyaka inyamazana eziphume ngazo ezingene ngazo bhosi wonke amawadi ayakhala so singathi bona bayazama kodwa sebeyandelwe ngoba amawadi wonke bakhala ngezinyamazana olunye uludube esilibonayo ukuthi laba babe-campfire kumbe besabela ukuthi ngabantu abagcina izinyamazana kumbe besabela ukuthi abalazi into ezikwanileyo siyathola ukuthi bengafika ababulali inyamazana enjengendlovu ifuna ukuthi iye ibulawelwe kuwe eyodwa kona ziyabaleka maye bengadubula emoyeni nje besuke behambe bephenduke sasa ziyabe sezikhona sezigcwala iganga lonke zigcwala emasimini abantu so bayazama sibila becampfire kodwa hhayi ngendlela abasebenza ngayo amboni ukuthi balento ezikwanileyo zokuthi bengayikwanisa ibhinga yonke ngoba esukwini kuba lo dubo ezindaweni ezinjengebosiyabhuwa osinansenko esiduzane lama-national park kodwa kathesi ukhanya lonke ilizwe nje iphose yonke iwodi nje ibhinga yonke izinyamazana ziphonge ukusabalala nje emasimini abantu
umnumzana Joel Gabuza ngummeli wesigaba sebhinga south edalele phalamende ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekhona le ebhinga Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulamapholisa amabili alimeleyo kakhulu ngemva kokuba isidududu kade besigadile sitshaywe imota engamanga emalayithini ezimota kade ebomvu edolobheni leGweru. Iphephandaba lakwele South Africa isolezwe lilodaba lokuthi umndeni womlisa odabuka kwele South Africa uLindani Myeni uyakuphika ukuthi engabe walwisana lamapholisa acine emdubulile wafa esigabeni seHawaii kwele Melika ngolwesithathu ebusuku. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salmanane basekazi beStudio 7 silifisela ukuphepha kulolu bhubhani sithi silane kuthandazeni siyalibongela njalo silibonga silijabulela ngokusethulela indaba ezimnandi langomsebenzi omkhulelo wenzayo mina ngokhethwe ephepha ngikhuluma ngiseGaborone Botswana ilizwe likhokhelwa ngumuntu owamayi langalibaleli wathi amandebele ngamahu bafuna iDTT abantu abagcwele igazi ezandleni umuhadi
nxa ezikhombisela abantu bevuma akulamuntu under age ebantwini abakhomba umuhadi ngabantu abakhulileyo abenza into abayivumelanayo nxa kuqathaniswa lokubulawa kwabantu kanye labantwana ababesezisisini zabo nina behlinjwa bengakuvumanga ngicelani ukubuza ukuthi labo bantu kabakucabangisisi ukuthi bathoni uma bethi umuhadi kumele akhutshwe ngoba engahloniphi umsebenzi wakhe bebese besitsho ukuthi khona phana bebathathu onguye abathi uyawuhlonipha nguphi njalo wayi kumele kube ngumuhadi okhuthwayo ngokungawuhloniphi why not abanye laba labo ngoba sibona nje ukuthi kuzala uPF laphana kuvele nje ngomunye lomunye uzenzela umathanda akula muntu ohlonipha umsebenzi wakhe siyababona nampa o Minister of Information o Monica Mtswangwa bakhuluma izinto ezingakhiyo ogawule siyababona labo bavuma iqiniso akulanto yeqiniso abayivumayo yonke into bahlezi laphana nje badefend izanu o Nick Mangwana bakhupha imbono engakhiyo bonke nje sibakhangele akula umuntu okungathiwa uhamba ngonyawo oluyisibonelo esihle elizweni
ngiyabingelela Studio 7 ngibingelela lonke basakazi baka Studio 7 labalaleli okhulumayo ngenkomo ePlumtree basakazi ngithi like ningibuzele kujaha lo ugawule ukuthi kambe uma ekhuluma inkulumo engalamcijo lokho eqhubeka ekhuluma izidindi nje emphakathini uzwa njani ngithanda ukuthi ngimkhumbuze mina into eyachiwa ngumgabe komunye umnyaka bekukonferensi eAfrika wathi ku Tony Blair keep your Britain then yena umgabe uzagcina iZimbabwe namhlanje izanu PF lombuso kaMnangagwa sebefakela ama sanctions sebekhala ngathi bacothe ezulwini ngithi kuba bugawule hayi zwana ndoda akuyekele lokho ukukhuluma ngeEurope labo America asilungise izwe lethu laseZimbabwe kuze liphucuke lama sanctions lawo khala ngawo vele akalamthelela okuweni komnotho waseZimbabwe uma ngakukhumbuza nje wathi kulwana umnyaka kuze kubunjwe i-government of unity government ama sanctions ayekhona kungakabunjwa le unity kwakuvele iZimbabwe umnotho ungekho emashopo kwakutholakala nje ivimu kodwa ngomva kokubunjwa kombuso kubambisana le MDC kwathatha nje only 6 months ukuthi izinto zibuyele esimeni iZimbabwe yayisivukile yonke into yasihamba kahle ngitsho lama-teacher ayesekwazi ukunatha itiye lerama ukhuluma ngombuso kaMnangagwa uletha intuthuko eZimbabwe usitshela ngentuthuko esempumalanga kubuHarare khona lukhuluma ngomgwaqo osuka eBed Bridge siya Harare kodwa awukhulumi ngomgwaqo osuka kobulawayo usiya echolotsho lapho uzalwa khona wena
sakubonani imithwakazo omuhle sakubonani imithwakazo omuhle hayi ngithanda ukubonga isipho sempilo emaqhawe namaqhawekazi mina ngisuka ke ngidideke kakhulu ngibe sengiyibuza ukuthi kathi umthwakazi kwangena silwane bani kwakhala nyonini kule khaya ngiphinde ngisole ke bona labo futhi abantu abaphethe umthwakazi nihlala likhala ngempumalanga lithi impumalanga ngiyalicindezela mase kufika izikhathi sokuthi zokuthi kumele amaqhawe ukungathandwa kwethu njengomthwakazi awuqalanga namhlanje nokungakhulunywa kahle njengomthwakazi awuqalanga namhlanje so mthwakazi asiphakameni simeni ngeenyawo sifuna ukuyimela sizenzele into zethu nala ama-vaccine engizwa abantu bonke bathi bayabonga angazi ukuthi nibonga ini ngoba ekugcineni yikho lapha enizofa khona liphele lonke du ningagijimela ukubonga into eningayazi into yokuphiwa eyamahala sinjengomthwakazi singagqugquzela abantu ukuthi bathathe lezi zinto zamahhala baphinde bajove la bantu ekubeni umongameli bathi ujoviwe angabonakalanga public ujovu wakanjani angabonakalanga public kubese kuthiwa abantu abajovu. So umthwakazi asimini ukugijimela izinto esingazazi. Sistrong siyakwazi ukuyinqoba lento, siyakwazi ukuyinqoba lento, asifutheni senze yonke into esemandleni ukuthi sizivikele. Bathi umuntu ushona ngoba isikhathi sesifikile, masingakafika ngeke akwazi ukushona umuntu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Sithanda ukulazisa abalaleli ukuthi silodubo ngencingo zethu, kodwa qhubekani lithumela imilayezo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Ngombimbitho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken wazise ukuthi uhulumende weMelika usebeke eceleni imali engangezigidi ezingamachumi amathathu 30 million ekhangelane lokuncedisa kunhlelo zokulwisana lomkhuhlane we-Ebola eDRC lakweleGini. Imali le izancedisa njalo kunhlelo zokuqaphela lomkhuhlane emazweni afana le-Côte d'Ivoire, i-Liberia, Mali, i-Rwanda, Senegal, Sierra Leone kanye lase-Uganda. I-Ebola ngomkhuhlane wokopha otshisisa umzimba owaqala ukubonakala ngomnyaka ka-1976 elizweni elaziwa namuhla ngokuthi i-DRC duzane lomfula obizwa ngokuthi Ebola River. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi phakathi kuka-1976 lo-2012 umkhuhlane lo uqhamuke okwamachumi amabili lane emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa, okwabangela ukugula kwabantu abazinkulungwane ezimbili ezilamakhulu amane 2400 njalo wabulala abayinkulungwane eyodwa elamakhulu phose ayisithupha 1590. Umkhuhlane lo usabalale kakhulu emhlubulweni we-West Africa phakathi kuka-2013 ngompalakazi lozibandlela ku-2016 lapho okugule khona abantu abazinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,646 njalo kwabhubha abedlula inkulungwane ezilichumi 11,323. Uphinde wavuka njalo kancane ngo-2017 laku-2018. Uvuke ubhova njalo empumalanga kwe-DRC ngo-2018 kusiya ku-2020. Lokho bekungokwesibili ukuthi umkhuhlane lo umemetheke kakhulu ngalindlela embalini yomhlaba, kanti njalo udale umonakalo omkhulu kakhulu obungakaze ubonakale kwele-DRC. Umkhuhlane we-Ebola uthelelwana ngendlela ezigoqela ukuthinta amanzi aphuma emzimbeni afana lamathe omuntu kumbe inyamazana elawo. Umuntu engawuthola njalo ngokubamba isidumbu salo obulawe yilumkhuhlane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi inhlelo zokunakekela izigulane umkhuhlane lo usaqalisa zibalulekile ekulondolozeni impilo. Ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwawo ngendlela ethinta abantu abanengi, kudingeka ukuthi kube lenhlelo zokubamba usaqalisa. I-$30 million le evele kuhulumende weMelika izasetshenziswa kunhlelo zokuhlola abantu lokulandela labo abangaba bethintane labaphethwe yilomkhuhlane. Izasetshenziswa njalo kunhlelo zokwelapha izigulane kanye lokuvikela lomkhuhlane. Uhulumende weMelika uthi uyaziqhenya ngoncedo lwakhe lokulwisana lomkhuhlane lo oyingozi kangaka kanye lokuqinisa inhlelo zempila kahle emhlabeni jikelele. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izakhamizi zeBhinga emangweni weDinde zidlela evalweni ngoba zilakho ukususwa ngasiphi isikhathi emizini yazo nguhulumende osenikeze imvumo abakwele China ukuthi bembe amalahla. Izizalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibhekane lengxaki yokuvuselelwa kwamapassport. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.